izakhamizi lezi zithi sekulalwa lamagabha la emakamelweni njalo kuhlonywe langezavutha lamahloka funa kube lokuhlaselwa zenyamazana lezi ezibayeni phakathi kwamabili. Omunye wabethekelelwe ngumsakazo lo umnumzana Francis Mathe ongusabhuku womango weJabulani esigabeni seWange uthi sowasusa isibaya sakhe senkomo esasingaphandle kwentuba wasesondeza duze lekamelo lakhe. Lokhu kuyimizamo yokuhlenga umhlambana wenkomo waselela ukulandela ukudliwa kwezinye. Uchasise ngesinye sezahlakalo esenzeke kunyangana ezisanda kwedlula.
Ngezwa umsindo esibayeni khangale ngamangala ukuthi kanti lamabhere okukhala kwenkomo kumabhere lokangathi ngathi inkomo lezi zethukile. Ngathi ngavuka.
Ekuvukeni kwakhe uMathe uthi walumathisa umlilo esibayeni lazo zabaleka kodwa zasuka zalothisa kwamakhelwane wakhe.
Bona zangabezwe ukuthi kulezilwane babone ekuseni kuphele imbuzi eziphilile thaya imbuzi ezingu-7.
Umnumzana Given Moyo ongukansila eWange Rural District Council uthi isehlakalo lesi siyimvama ezakhamizini eziningi uthi laye sowavala isibaya ngenyamazana lezi.
Izibaya lezi sezathathwa zafakwa emakhaya nanku umquba nasi indlu. Umquba lowo uyanuka unuka phakathi unukela umuntu osendle. Izinja zalapha la sezikwazi ukuthi ungavele ungena isilwane ziyabaleka lazombisa sezicathe nga.
Umoyo uthi okulusizi kulokhu yikuba laba abasuka badlelwe izifuyo kabahlawulwa nguhulumende.
Ngabe izinyamazana zethu ngoba sithi lathi singuhulumeni ngabe inyamazana lezi losizwa kithi kodwa azilasizo.
Isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuhlangothi lwezobudlelwane lamanye amazwe olwe-International Conservation Affairs unkosikazi Patience Gandiwa uthi uhlupho lwezakhamizi lezi luyimvama kundawana zonke. Uthi njalo inyoka, indwangu, indlovu kanye lenyathi zithwalise nzima izakhamizi ngakho ukuthi sebele mkhankaso yokuvikela izehlakalo lezi.
The issue of addressing a human or life conflict.
Ukufuthelana lokhu kuqhubekela phambili sesibone izakhamizi zihlupheka ngoba omasipala babo abalandela zokubasiza njalo lenhlelo zekhempfaka zisebenzi ngendlela. Yikho sesibuye lomthetho omutsha ozasetshenziswa ukuze izakhamizi zivikeleke.
Kuviki eliphelileyo abezimparks babike ukuba sekuza kuba lomthetho omutsha ozakhangelisisa ngezemvelo. Phakathi kwawo lomthetho uzavikela abasuka belinyazwe kumbe bebulawe zinyamazana lokuthi bazaphathwa njani. Lomthetho uzajezisa njalo abazingela ngobusela kanye lokuphathisa abadlelwe izifuyo zinyamazana zeganga. Kodwa izakhamizi zikhonona ngokuba lomthetho kawukubeki sobala ukuba kuzathiwani ngabadlelwa phambilini kwawo ungakethulwa kanye labafelwayo. Phakathi komnyaka ka-2022 lo-2023 inyamazana zendle zabulala abantu abali-118. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.